Umbiko wethulwe nguhulumende wesabelo lesi izolo ebusuku ukhombisa ukuthi phakathi kokwetsheketsha bedlula inkulungwane lamakhulu amabili 1259 ababotshwe kulesi sabelo enyangeni ezine ezedlule, izizalwane zeMozambique zedlula amakhulu ayisishiyagalombili 871 kulandele zeZimbabwe zedlula amakhulu amathathu 343. Udaba lolu selulethe ukukhathazeka kwizizalwane zeZimbabwe kule South Africa ezithi lokhu kungabe kuyibufakazi bokuthi baningi abeZimbabwe abayingxenye yabotsheketsha abaphansi komgodi ongwegolide eStilfontein esabelweni lesi. Izakhamizi zelokishi lekhuma eNorthwest zitshele iStudio 7 ukuthi kulemuli yeZimbabwe labantwana abane abavaleleke kulo umgodi osekuphele inyanga amapholisa esala ukuthi kungene ukudla lamanzi esithi lokhu kuzenza ukuthi baphume. Omelele Zimbabwe kule South Africa u-Ambassador David Hamadziribi utshele iStudio 7 ukuba usethume abantu ukuba bayidingisisa ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe ezingaki emgodini weStilfontein. Esinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Lina Minizea yena ubedlengezela Nyembezi ngesikhathi ekhuluma ngabantu bakhe ababili abakulo umgodini.
Ibhakawuhluku abantwana bami ndigcina ngaFebruwari ndigcina kukufa ivoyisi yabo ngathi bayathethisa umuthi ukuthi hamba uthetha umama wethu ukuthi sikhona apha ngaphansi ngemajoro ebrandlandis ndisasabangisile.
Osakhulayo weZimbabwe uGeorge Dube yena ongakufihliyo ukuthi laye uyangena kule migodi inxa yobunzima bempilo uthi indlala ayilankosi.
UZimbabwe akunamali. Akunamali eZimbabwe yokwizizalwane zeZimbabwe zisiza lapha zizoziphandela akekho okubamba ngamandla kuza lapha kodwa inhlupheko lendlala yikho okusifuqayo.
Izizalwane zeSouth Africa sezethule ukukhathazeka okukhulu ngemva kokuthi uhulumende ethe ulokhu esadinga icebo lokuhlenga otsheketsha abasemgodini lo. Unkosazana Thandeka Zinzi Tom uthi ukhathazeke kakhulu ngomfowabo uAyanda osemgodini lo.
Ndingathi mna banabuntu, kuthiwa umntu ngumntu ngabantu kodwa ibonakala bengenabuntu. The only thing abaconcerni ngabo zi-status zabo. It seems like this thing yonke abayenzele bayenzele i-ranks. They don't care ngempilo yabantu.
Okhokhela umphakathi weStilfontein kulolu daba uMnumzana Johannes Qankase uthi siye sabisa isihluku esenziwa urhulumente kubotsheketsha laba.
No, ivisa kabuhlungu bhuti, ivisa kabuhlungu kakhulu ngokuba thina eqalekini sisahaya siyi-community sithi sifuna ukunceda. And uncedo lwethu lubonakele ngoba sikwazile usindisa abantu abayi-11 kwaba nomzimbo siwukhuphile. Sisebenza namavolontiya aphuma phi khonapho ekuhlaleni besebenza ngezandla zabo kungekho metshini bengabhatalwa ngumntu. Ndiyavisisa bengabhatalwa ngumntu igavernment engafaka isandla kuloo nto leyo. Kodwa siva kabuhlungu ukuthi ukufikela kweli xesha langoku akhona mntu omnye uthi wasavwa igavernment wakhutshwa igavernment.
Kusenjalo amagqwetha alwela ilungelo loluntu kwele South Africa athi aza kuyafaka esinye isicelo emthethwandaba sokuthi abaphansi emgodini laba baphiwe ukudla lamanzi ngesikhathi urhulumente esadinga icebo lokubahlenga. Ngimele Studio 7 eStilfontein eNorthwest kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.